I-Pollard vele iyasebenza, isebenza ezintweni ezingu-2. One, ukwenzela ukuthi abantu nxa sebeqedile ukugijima kuma-elections babe lethuba lokuhlala phansi, behlalisana phansi, bebonisana ukuthi mina lami ngangigijima ngiyi-president, lami bengilombono wokuthi kwezeekhonomi ngizayenza so, kwezehealth ngizayenza so. Abantu bahlale ndawonye, babonisane, bakhulumisane ngengqubela phambili yelizwe labo, ukwenzela ukuthi impilo yabantu makhaza ibe ngcono kwelakithi. I-Pollard mina ngiyayinqoma, ngiyabatshayela ihlombe amadoda labomama kade beku-Pollard, ngoba batshengisela i-maturity in politics, batshengisela ukuthi they can do politics of tolerance. This politics of toxicity ayisisi ndawo. So mina hayi, laba bathi imali iyaphela ekabani, kade nje sayenza ama-elections kusetshenziswa izimali. Vele ipolitika isebenza ngezimali.
Kambe kungenziwani njengoba abanye bephika impumela yokhetho?
Iproblem ekhona nama-politicians amaningi ikuba lokhe bethembisa abantu ukuthi kuzaba lezinto ezizatshintsha. Kathi-ke ngoma ndiyo ngesishona, okwakhethwa ngabantu yikho esesiphatheke lakho khathesi. Kuma-local authorities, izibi ezingabuthwanga, impompo ezingelamanzi, idorobha elinjengeGweru elingelama-traffic lights, yikho esakukhethayo thina isizwe. So asihlaleni lakho khona lokho esikukhethileyo. Ukunational ukhululile, ezomnotho, ngoma ndiyo ndiyo yikho okwakhethwa ngabantu abaphuma bahamba bayavota mhla ka-23 August. Singahlala silokhu esitshela abantu ukuthi kuzatshintsha. Yesi zatshelisa dakhe akula legal basis eyokuthi khona nxa abantu bengazisani le mpumela yokhetho kuzangena uzwanibani ubaba we-next door abuye ayenze lokhu lalokhuya. Lapha kule mithetho andibana laba babesola ama-results bebelawo sibili, bayakwazi ukuthi kuhanjwa ngaphi. Kuyahanjwa emadaleni, kuyahanjwa, kuyavulwa imethiriyo ye-election kubalwe njalo. Manje nxa umuntu engahambi ubuseyatshona uthembisa abantu ukuthi anzi dongiri chapinga nepaburi retsono. Ama-politicians mele sichiyane lo mkhuba wokuqandela abantu amanga. I-election seyabuya, seyadlula, abawinileyo baqanjiwe. So kathesi kumele sikhangele phambili laba abangaphumelelanga. Umsebenzi nawo ukuthi-ke likhangele, lihlolisisa, linika amacebo kulaba abawinileyo, libone ukuthi ilizwe liyaphambili. Lokhu kuba lokhe 5 years sikhuluma ngama-elections, singene kwamanye 5 years, hhayi kutshengisela ukungaxoxeki kwabantu beZimbabwe, especially ama-political leaders. Namatsotsi bafuna ukuba lokhu bedlala le ngqondo zabantu. Khawulani, yekelani umqhuba onjalo. Tshelani abantu iqiniso, sagijima, sadliwa, kwangena uzwanibani. Finish, sokwenziwe, abawinayo bawinile, sokuyiwa phambili kwele Zimbabwe.